siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Diliza Mangoye ongeke waba lipolisa. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yeah,
mnumzana, ungasitshela ukuthi wena njengomuntu owakhe waba lipolisa ubona njani lokhu okwenzakala eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi?
Engakutsho nje ngamafitshane ukuthi okwenzakala mhlaka 1 Ncwabakazi yinto ebuhlungu kokuqala eyayisengayikhangelelanga ngesikhathi lesi ngeminyaka le after independence. Ngathi ekuqaleni ukuze kube labantu abademonstrate-ayo, ngizathanda ukuthi ngihle ngitsho nje ukuthi hayi, ngokubona kwami kwakungadingeki ukuthi abantu labana bangene kuma streets bademonstrate, ngoba i-VEC yayingakachaphi amalanga angu-5 ayinikeza ukuthi ama results. Although vele argument yabo ukuthi ama-presidential yiwaqala ukuvalwa, yiwayimele eqala uku-announce. So amasosha ngendlela angena ngawo, angiboni ukuthi amapholisa hhayi esesebenzise amandla wonke ehluleka. Kumele amapholisa asebenze ukuthiwa i-button and shield park, lapho abantu abatshaywa khona ngenduku leziyana mvuvu babaleki. Nxa kungehlula kuyafakwa lokho kuthiwa i-tear gas, intuthu leyana ebabayo. Kungehlula kuyabuya loba imota leyana eyamanzi, amanzi lana ibapush. Kungehlula kumele kubuye izinja kuthiwa i-dog section, kumbe kuzokugcine kuthiwa i-mounted unit eyamabhiza. So konke lokhuyana kwakumele amastage yonke lana ipolisi iwasebenzise kukhanya ukuthi hayi, lokhu kwehlule madoda, sesicela i-army. And ngomthetho wesisekelo selizwe, i-army nxa ingena izoncedisa amapholisa, ingena under i-command yamapholisa. Ongawungukuthi kumele bafike behle batshelwe ngamapholisi i-briefing on the ground ukuthi hayi, lapha madoda sile-problem enje, ama-street anje, sesitanga ukuthi senze kanje, sishoda so. So amasosha ngendlela ayenza ngayo laphana avele angena eseku-action, okutshengisela ukuthi kwakungela coordination between amasosha lamapholisa. And ku-TV kwakuzikhanyela ukuthi amapholisa kwamanye amakhona ayithukile sebona amasosha esefikile, okusindlayo ayengatshelwanga ukuthi sokubuya amasosha. So-ke ngibona ngani kwaba lokudonselana khona phana lokucathelayo okungena khona i-politics-ke manje, ukuthi ngubani owasusa amasosha ezinkambeni, amapholisa adithi esawagcelayo. But lokho kuyazikhanyela ukuthi amapholisa kungabe kwacelwana maybe phezulu le, kodwa laba ababeku-ground babengakwazi ukuthi kwenzakalayo.
Ya, sike sezwa ebufakazini obethuliweyo ngabanye abakubutho lamapholisa, siyabona ukubana ngokukhuluma kwabo bathi bona bangani babelolwazi lokuthi kukhona okuzenzakala, yiko bagcina sebebiza amasosha. Kubona njani wena khona?
Lapho-ke ngeke siphikise, ngoba le USSP lona yokuthiwa i-intelligence akazingesinto ukuthi ngathi leyo kaba ngeke basitshele bona, sebengaclaim ukuthi kunjalo. Kodwa-ke ngabe bekuzwile lokho, kunzima ukuthi sikuphikise, kodwa ngoku-acta kwabo-ke ngaba bekuzwile lakho akubaniki imvumo yokuthi bahle bangene bafake uhlamvu emuntwini. Uhlamvu emuntwini igande into yokugcina. And amapholisa wona ngokwawo lawo, before ayibiza amasosha, alaso isiteji sokuthi lawo asebenzisa imbhobho edubula phezulu kanjalo ukuze kugcine umuntu esedutshulwe. Ukuze umuntu umdubule ngemthetho weZimbabwe, ayi, kunzima kakhulu okokuthi even ungamdubula ukula maphepha amaningi omele uwabhale silo utshengisela ukuthi umdubule kube kusemthethweni.
Manje wena ngokubona kwakho, kungakwabangelwa kuyini ukuthi kuthathwe inyathelo lona leli? Siyazi sibele ukuthi ukhulumile ukuthi kungaba yipolitics, kodwa ipolitics yangikhona ingabe iyukuthi yayisetshenziselwani?
Laphana ukuthi ingabe yayisetshenziselwani, kunzima ukuthi utsho, ngoba kuziningi izinto ezifihlwayo lapha. Kunzima sibili, yiwe sebe sesikutshelwa ukuthiwa sesispeculator or sesi cabangela ukuthi kungabe kwenziwa yilokhu. Njalo babebona ukuthi nxa bengavumela abafana labana belokhu bengene ezitaradeni, kungenza ukuthi kugcine kulumatha umlilo omkhulu. Umlilo omkhulu ongalumatha sili laphana lami umuntu we-security, I cannot dispute that, angeke ngikwali lokhu. Ukuthi aluba wayekela abafana labana belokhu begijima kanjani ilanga laze layatshona, kwakuzaba nzima babhatanti. But-ke manje ukuthi kwakuvele kuyinto ecatshangiweyo ngabe MDC njengoba isisho sokunzima lathi ukuthi isisho, nxa kuyukuthi baqhamukela nje bacabangile ukuthi abafana laba bazenza lokhu, sibuhlungu njalo siyasola ngoba kwagcina kulimala kwafa labantu ababengelani le demonstration leyana. Yinye into esivele siyiqakathekisa ukuthi ngokubona kwami lokubona ama-reports kungathi abafana labantu ababa bedemonstrate ayisibo abagcina bedutshuliwe. Kwasekudutshulwa nje abantu mahlayana, yikho okubuhlungu kakhulu. Thina besicabangela ukuthi bazagonjolozelwa babanjwe babotshwe bahanjiswe emhlotandaba bayitholakala ukuthi balecala loba abanaa.
Lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa osekubandla le-ANSA.